siyabonga Jonga lo Chris siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuNhlangula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi umuntu osuke eZimbabwe kube kuyosehamba ayofundisa abanye ukuthi ezombusazwe ziphatha njani, ngicabanga ukuthi kunxele. Ngumuntu okungamelanga ukuthi ngabe ukuthiwa inkundla yokuthi angatshela abantu kumbe abafundise ngokuthi isizwe noma ilizwe liphathwa kanjani.
Amazwi kamongameli Robert Mugabe awethule emhlanganweni wenkokheli zamazwe abensundu awokuthi kavumelani labathi umongameli welizwe kumele abuse okwamahlandla amabili kuphela asolwa ngabaningi.
Yabona Mnumzana, kubuhlungu kakhulu nxa ubona ukuthi abantu sebefuna ukuthatha indaba yokuselakala kukaJamara beyenze ukuthi ibe yindawo yabo lapho abangaphakamisa khona amabizo abo.
Abafundisi benhlanganiso yamabandla okholo iZimbabwe Pastors Fellowship ithi kabavumelani lembiko ethulwa imuli kaMnumzana Itai Dzamara yokuthi yibo abaphambanise uhlelo lokukhulekela umfowabo ngesonto. Uhlelo lokuthengisa idola leZimbabwe elingasasetshenziswa kusukela ngomnyaka ka-2009 kuqalisile namuhla kulembiko ethi baningi abantu abahambe emabhanga achiyeneyo besiyathengisa imali le. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Robert Mugabe uthi kavumelani labathi umongameli welizwe kumele abuse okwamahlandla amabili kuphela. Esethula amazwi akhe embuthanweni omanyano wamazwe ezwekazi le-Africa we-African Union oyenzelwe kwele-South Africa ngempelansonto. Umgabe osebuse kweminyaka engamachumi amathathu lanhlanu uthe nxa abantu besafuna umkhokheli kumele aphiwe amanye amathuba. Umgabe onguye umgcini sihlalo walomanyano uphinde wasola njalo amazwe asekela isinqumo esathathwa ngumanyano United Nations esokuhlasela ilizwe leLibya ngomnyaka ka-2011. Amazwe ayekumanyano lo ngele Nigeria lele South Africa. Kodwa okusuke kwaba ludaba egudwini kulomhlangano isinqumo esithethwe ngumthethwandaba kwele South Africa esokuthi umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan kumele abotshwe ngoba efuna umthethwandaba we-International Criminal Court. U-al-Bashir wetheswa icala lombhoqazwe esiqintini se-Darfur khonale eSudan. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana George Mkhwananzi.
Ngesikhathi lapho besicabanga ukuthi le ndoda izobonisa ukukhula, isikhathi iqala ukufuna ukuxhwalisa abakhokheli base-Afrika. Ilizwe laseZimbabwe lapho le ndoda engumkhokheli khona njalo ebe ngumkhokheli okweminyaka cishe engafika amathumi amane okwamanje alisiso sibonelo esihle emhlabeni noma kukuphi umuntu. Ukuthi umuntu osuke eZimbabwe kube kuyosehamba ayofundisa abanye ukuthi ezombusazwe ziphatha njani, ngicabanga ukuthi kunxele. Ngumuntu okungamelanga ukuthi ngabe ukuthiwa inkundla yokuthi angatshela abantu kumbe abafundise ngokuthi isizwe noma ilizwe liphathwa kanjani, ngoba uvocile kwelakhe ilizwe abantu bakhe basakazeke umhlaba wonke bayizicelile eziphepheli, into okuyo edanisayo futhi ethelela ihlazo elikhulu kakhulu emehlweni omhlaba.
Inyathelo leli kade lifuna ukuthathwa ngumthethwandaba we-South Africa ukubana umongameli weleSudan uMnumzana al-Bashir abotshwe. Ubona njani kakhulu nxa sikhangela ukuthi bakhona abanye ku-African Union labo abalamacala?
Mina eqinisweni ngihambisana nemizamo yokuthi bonke abantu abagangileyo abenze ukuganga emazwe nabo. Uba kukhona indledlana lethuba lokuthi babanjwe bamiswe phambi komthethwandaba lapha bazo khuluma khona bachaze kahle ukuthi konke abakwenza ngaliphi, ngingajabula kakhulu. Yikho ke lo mzamo owenziwe South Africa kube ngabe uphumelele ubezokuba isifundo esihle kakhulu ebantwini abagangileyo emazweni wonke nje kungasuye Africa wodwa kodwa njengoba nje lapha siphethe le ndoda esuke eSudan siyazi ukuthi idala umonakalo omkhulu kakhulu eDafu abantu bebebulawa kabuhlungu yikho ke bekumele ukuthi ithube njalo mase litholakele ibanjwe chaka iyemiswa emthethwandaba womhlaba ike ikhulume iveze ukuthi konke yakwenza engaliphi.
Lo mnumzana George Mkhwananzi ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma icingeni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ukusenjalo umthethwandaba weHigh Court oweSouth Africa uthi udaniswe ukuthi iziphathamandla zalelo lizwe zivumele umongameli Omar al-Bashir kwele Sudan esuka elizweni yena ebemele abotshwe. Umahluli umnumzana Dunstan Mlambo uthe uzethula izizathu zokupha isinqumo sokuthi bekumele abotshwe. Inhlanganiso yeSouthern African Litigation Center iyo ethula udaba lokubotshwa kuka-al-Bashir. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo utshele Studio 7 ukuthi bekungalula ukuthi abotshwe.
Ngizakhuluma njengom-Afrika kodwa yebo kambe u-al-Bashir njengawo wonke nje ama-president ase-Afrika kukhona akwenzile kubantu bakhe ukuyikubahlukumeza. Njalo iSouth Africa ingelinye lamazwe elasayinda inesignature kulesivumelwano seICC njengoba nje la al-Bashir kukhona sebeyile ekantolo bayacela ukuthi aboshwe ngoba phela abakwazi ukumbopha esezweni lakhe. Kukhona okwenzakala ngaphambili osekwenza ukuthi isithunzi seICC eAfrika sithikamezeke. Okwenza ke manje ukuthi nayo uhulumeni weSouth Africa usebenzise lokho kuthikamezeka kweICC ngokwenza okungaphambili eAfrika ukusebenzisa lokho ukuthi uAl-Bashir engaboshwa.
Ungathini ngamazwi kaMongameli Mgabe awokusola labo ababe khona kunhlanganiso yeUnited Nations lapho ithatha isinqumo sokubana kususwe umnumzana Gaddafi owale Libya. Ungathi nona ngakho kono?
Yilokho Gandhi engishoyo ukuthi ke isithunzi seICC sathikameze. Gaddafi uyisibonelo esihle ekuthikamezeni kwesithunzi saiICC ngoba khona kuyiqiniso ukuthi lokho okushiwo nguye umnumzana uMgabe ukuthi isivumelwana leso kwavunyelwana ngaso asiqhutshwanga ngendlela okwafanele ukuthi siqhutshwe ngayo. Yebo yena usuka ethi nxa ba-criticize bachothoza laba abathatha leso sinqumo angafaki ngendlela isinqumo esathathwa ngayo kube sengathi isinqumo esingathathekanga kahle kodwa nje eqinisweni isinqumo esasithathiwe ngobuhle.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe wekhuluma icingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abafundisi benhlanganiso yamabandla okholo iZimbabwe Pastors Fellowship bathi kabavumelani lembiko ethulwa imoli kamnumzana Itai Tamara eyokuthi yibo abaphambanise uhlelo lokukhulekela uTamara ngensonto lwagcina lungasayenziwanga. Omela imuli yakuTamara umnumzana Patson Tamara usole umnumzana Watson Furai ongomunye wabafundisi ababeqoqa lolu hlelo esithi nguye otshele amapholisa ukuthi aluvale ngoba isithi solungenelwe ngabantu be-MDCT. Lanxa imuli kaTamara igcine isiya emthethwandaba yavunyelwa ukuthi uhlelo lolu luqhubeke lugcine lungasayenziwanga njalo abakuTamara bathi baza hlela ilanga elitsha. Sixoxelo wayesebenza lo mnumzana Tamara umnumzana Charles Nyoni yena othi udane kakhulu ngokulwisana okube khona phakathi kwabakade beqoqa lomkhosi wacina ungasabanga khona.
yabona nomzana kubuhlungu kakhulu nxa ubona ukuthi abantu sebefuna ukuthatha indaba yokuselakala kukaDamara beyiyenze ukuthi ibe yindawo yabo lapho abangaphakamisa khona amabizo abo, ngoba uDamara esatholakala esakhona nje sigijima la emgwaqweni abantu babengamkhanyeli nje beiwa bemthatha njengomuntu engelamsebenzi njengelangqondo. Kodwa kathesi sokuleyamlanga asefika 100 esirakile abantu abathini abavela kwabaemaorganizerathini sebefuna nje ukuthi balungise amabizo abo bathole ukuphuma emaphepheni ngebizo likaDamara. Kodwa imuli kaDamara idinga ubaba wabantwana ukuthi ungaphi. Kubuhlungu kakhulu kimi and sengifisa usize ukuthi shuwa thina abantu beZimbabwe sesize saziyehlisa kangako ukufika kuseleso ukuthi singathatha i-advantage yokusela omunye umuntu shuwa sese sifunga ulungisa amabizo ethu. Akurayithanga sibili lokho.
Nxa likhulumisana labemuli bathi sebekhangelele ukuqoqa omunye umhlangano nini?
Abemuli bathi kuyabe kulungile ukuthi siwuphathe nje lo mthandazo kuviki eyokugcina eyenyanga esiye kuyele ekaJulayi. Sikhangela ukuthi abantu abaningi labo basebethole ukuzimlanyana kwabo sebeqalisa ukungena emabhasini ukuthi babuye njengoba sikhangelele sifisa abantu abavela iZimbabwe yonke jikelele.
Umnumzana Charles Nyoni ngowayesebenza lo mnumzana iTai Damara sixoxela ye eseHarare. Uhlelo lokuthengisa idola leZimbabwe elingasasetshenziswa kusukela ngomnyaka ka-2009 luqalisile lamuhla kulembiko ethi baningi abantu abahambe emabhanga achiyeneyo besiyathengisa imali le. Usibalukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangoja, utshele iStudio 7 ukuthi bebelamadlabuzane abanye abantu abakade bethengisa imali le. Uthe uZulu kumele athengise imali le kuwo wonke amabhanga kuseyafika ekupheleni kukangcwabakazi lonyaka. Umnumzana Mangoja wengezelele wathi ukuthengisa imali le kuza kwenza ukuthi iningi likhohlwe ngayo njalo engacabangeli ukuthi imali le ingaphinda isetshenziswe eZimbabwe. Uphinde wathi ukhangelele ukuthi abantu abaningi bazathengisa imali le bekhululekile lanxa ithengwa ngemali ephezulu izethekeli lasenkundleni zebulenjini be-intanethi ezifana labo eBay. Abathengisa imali le eZimbabwe balakho ukuthola amasenti angamachumi amane i-40 cents kusiyafika kumadola amabili emelika i-$2. Ingcwethi kwezemali umnumzana Samson Hliziyo utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi iningi lalabo ababonakale emabhanga ngabantu asebekhulile.
Engizibuye kwamanje ukuthi abantu badobha izinqwabanqwaba zezimali zabo adelezisinile ezindlini zabo ukuthi babuye lazemabhanga bezethinta ngathola ama-US dollar. Iyakhulisa babona abaningi babuya bethule abanye babuya bethule ngama-paperbanks bezethinta izimali zabo. Kwamanye amabhenki abanye babuya ekuseni ikakhulu abantu edolesiza kakhulu emabhanga ekuseni ukuthi laba abantu abadala kakhulu laba abaningi abadlula izimali zabo ngesikhathi besenakutshintshwa izimali kusuka kuzim dollar kusuya ku-US dollar. Hayi babuya noma incane kodwa ikhanya abaningi bakhona babuya ngoba ungabuya le mlinganyana ekuxaxa lawo uyathola inkuzo enganelo layo.
Ye sizwa kuthiwa-ke bakhona abangani balele khonapho ukuthi bangene ebhanga bese savuthi enxa abasoze bayenelise ukutshintsha imali yabo kuhamba njani?
Okwamanje ngathi azange ngibona bona abaninganyana but bembona nje amaxeshanyana amalutshwana abuye ekuseni. Abanye bebengazi ukuthi imali enjani kodwa ngathi ibhanga lona lelizwe beliphumile kubili lahamba sibelalazisa abantu ukuthi imali yizomele ziye bahambe nazo emabhanga ukuthi bayoshintsha. Ukulala ngingazi abanye bathile ngibona isikhathi esifana esiphiweyo ukuthi abantu benelise ukutshintsha khanya sidanyana njalo bona abanye bangenelise laba abale mali yana le yendala yese eZimbabwe bona ayithuba likhona sibili ukuthi benelise ukuthi beye bashintshe njalo yathola imali yayo yesidola. Hayi, ngiyabonga ngendlela yakho thokoza ngayo.
Lo mnumzana Samson Nhliziyo ingcwethi kwezemali ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ku Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela okuphume emhlanganweni wenkokheli zamazwe abensundu oye African Union Summit obuse South Africa. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi isilungiselela abafuna ukulima lokuthengisa imibhida lokunye okuchiyeneyo umhlaba wokwenza lokhu emagwegwe njalo ilokhu isadingisisa ukuthi izakwabela njani abanye abathengisa ngokungekho emthethweni kuleli dolobho indawo zokuthengisela. Ukuze sizwe okuninga lolu daba sixoxe loCouncillor Monica Lubimbi ongumgcini sihlalo wekomiti yaleli dolobho ebona ngamalungelo agoqela abathengisayo. Eye Health and Housing and Education Committee njalo engukansela wemagwegwe.
Ongathi sikabile lokho sifike nje kodwa siplan ikhona na sibenzile indawo lapha abangathengisela khona endawonye.
Kuyini selikwenzile kathesi?
Athina siyaxwayisa i-special amavenda ukuthi khona hayi ngingazithengisela kodwa asisali bophi ngoba kasisela industry. Njalo futhi imsebenzi ayikho industry yethu sigcwele amachesi.
Abathengisayo bathi i-council ibatshela okunye le ngatsha zikahulumente zombili ze-local government le-small and medium enterprises bebatshele okunye okwehlukileyo. Kuyini kathesi abathengisayo labo abakulandelayo?
Hayi labo abathengisayo abakulandelayo kathesi sebelandelayo ukuthini i-council ithini abayibo ababanika lezo ndawo.
Usichasisele khonokho okwama-pavements usichasiselelwa kwamagwegwe.
Hayi ama-pavement kafikabile le ndawo ukuthi khona sizabanika endaweni enje sisakhangela ukuthi singabafaka ngathi kwendawo. Then okunye okwemagwegwe kuzaba le agriculture laphana emagamtrini along Kenberg lapha lalaphana emagwegwe west shopping center lapha lapho ezazama ukuthi sifake ama-resident khona phana ukuthi labo bazincede ngezilimo lezi abangazilimi.
So lokho laba khona yini lolu hlelo?
Lukhona ngale kuzini e-dam plantation manje kukhatshana njalo abantu sebebaningi kuminyeni.
Bayathelela ngani?
Siyazama ukuthi sicele ama-bonds especially kuleta day sage yibo bake banika ama-bond angu-3 ngafaka 1 emazwi primary 1 emagwegwe west shopping center eyodwa ngayifaka lapha e-Ebenezer but i-Ebenezer aseleyitshontshile.
Luhlelo oluzaqalisa nini lolo ukuthi abathengisayo bethengise ezitaladini labalimayo beqalise ukulima?
Hayi kusho ukuthi nxa sekulungiswe kahle kakhulu especially umnyanya vele esenze ama-arrangements lalaba abangamphathisa mayelana ngama-vendors.
Long Councillor Monica Lubimbi umgcini sihlalo wekomiti yedolobho lakobulawayo ebona ngamalungelo agoqela abathengisayo e-Health and Housing and Education Committee njalo engukansilar wemagwegwe sixoxela ye ekobulawayo. EHarare inhlanganiso ezibiza ngokuthi Queen of Grace Zimase Trust ibe lomhlangano lamuhla lapho eveze ukuthi izaqalisa kusasa ukwabela abathengisa ngokungekho emthethweni kuleli dolobho indawo zokuthengisela lanxa abanye abathengisayo besithi bazalalela ikansili yaleli dolobho kuphela ngoba kuyiyo kuphela ababhadala kuyo umthelo. Abezempilakahle kanye leningi labantu bathi ukunanza ilanga lokupha igazi ukuqakathekisa labo abaphephisa iningi ekufeni elingela buhlobo labo kodwa besipha kuphela igazi besenzela lowo lalowo ozazithola esesimeni sokulidinga. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Ilanga leli elinanzwe emhlabeni wonke jikelele mhlaka 14 Nhlangula ngendikimba ethi "Thank you for saving my life" lihlose ukubonga labo abapha igazi bengazi lokuthi lizaphathisa bani kanye lokukhuthaza uZulu ukuthi aphume ngobunengi esiyakupha igazi. Inhlanganiso ekhangela ezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, iWorld Health Organization, ithi ijonge ukuthi kusiyefika umnyaka ka-2020, amazwe wonke abesethola lonke igazi engabhadalanga labo abaphayo. Amazwe phose amachuma isikhombisa, i-68, alokhu esabhadala labo abapha igazi. Amanye afana leZimbabwe, iNamibia, leSouth Africa, kawabhadali igazi kulabo abaphayo, kodwa ayalithengisela labo abaliswelayo. amanye kuzwekazi le-Afrika aqoqela iZambia leBotswana kabadali ukuthola igazi njalo ngalithengiseli abalidingayo ngoba ohulumende bawo bebhadala yonke indleko. Umnumzana Sfundo Ngwenya wenhlanganiso ephatha ukuphiwa kwegazi lokuligcina iNational Blood Service Zimbabwe uthi umkhosi lo wokunanza ilanga lalabo abapha igazi liphathiwe koBulawayo izolo kubongwa labo abenza lomsebenzi wokuphathisa uZulu. Okwakhathesi uthi abantu bapha igazi ngendlela encomekayo okokuthi balalo elaneleyo eziphaleni zabo.
Abasakhulayo ntanga yibo banikeza kakhulu igazi kulabadala. Hayi, igazi likhona lenele ukuthi lisize umphakathi.
Osakhulayo unkosazana Amanda Ndlovu uthi uyafisa ukupha igazi kodwa kavamanga ukuzwa ukuthi lumkhankaso wenzelwa ngapi njalo ngobani abalakho ukupha igazi.
Thina abanye asikwazi ngakho, so asingeke siphonge ukudonetha igazi singakwazi ngakho. Sithi singakwazi ngakho khonokho futhi abasi-involve entweni eziningi. Like sihlala sibabona bebhoda ezikolweni, but then lokhuyana abakwenza ngesikhathi abakwenzi like all the time.
I-NBSZ ithengisa leli gazi ngemali ephezu kwekhulu lamadola i-$110 kuzibhedlela ezizimele zodwa kuthi kwezikahulumende lezamabandla okholo libize amadola isichiyagalombili i-$80 kungakafakwa ezinye indleko ezigoqela ukuhlola umhlobo wegazi wesigulane okulakho ukuthi inhlawulo yonke icine ifike kumadola phose alikhulu lamachumi amane i-$135. Osakhulayo opha igazi unkosazana Siza Lobuhle Nyathi uthi yena nxa enika igazi kungela mbadalo uyabe ekhangelele ukuthi abalidingayo labo balithole kungela mbadalo. Uthi nxa lizathengiswa ngcono labo balibhadalelwe igazi labo.
Ukubona kwami i-government kumele ithenge igazi ebantwini ngoba akukho right ukuthi esebe litholile mahhala ebantwini sebezalithengisela abanye ababe bengela mali. So ngokubona kwami kumele lithenge ebantwini ukuze abantu badonate igazi eliningi.
I-NBSZ ithi lanxa leli gazi ingalithengi idinga imali eningi yokusebenzisa lapho isiyalidinga ukulihlola kanye lokuligcina konke okubiza imali eningi kakhulu. Unkosazana Messi Msipha owake wanikwa igazi esibhedlela uthi uyazwisisa ukuthi kungani lithengiswa.
Yebo, ukuphiwa imbadalo kungakhuthaza abantu ukuthi banike igazi, kodwa-ke zikhona ezinye indlela uhulumende angazenza ukuthi abantu bazizwe belomdla wokudonetha igazi. Uhulumende engathatha inyathelo lokuthi enze imhlangano nje eyokukhuthaza abantu ukudonetha igazi njalo esho kuqakatheka kokuthi uZulu anikeze igazi.
Uma Msipha uqhubeke esithi lanxa lithengiswa kumele labo abafika esibhedlela sokusele udokoza nje baliphiwe mahala kungadingwanga imali kuqala kulokuthi umuntu aphele nje kuthiwa kudingwe imali yokulithenga. Uthi kwesinye isikhathi umuntu uyabe engene engozini yomgwaqo engenelisi lokuthatha isinqumo ngempilo yakhe, kungakho kumuntu kumele anikwe igazi bese kukhulunywa ngemali kulabo impilo zabo ziyabe zingekho engozini okwasoneso isikhathi.
Imbadalo kumele ingabi phezulu kodwa it should be affordable nguye wonke umuntu. Kodwa-ke lapho abayabe kuma-critical conditions njengalabo ababe sezingozini zemota, ngibona kufanele bengabhadaliswa nxa bedinga igazi. Ngakho-ke ngamubona odokotela yibo abangakhangela isimo se-patient bebone labo aba-critical bengaze bababhadalise.
I-NBSZ ithi lanxa igazi leli lithengiswa lapho onika igazi i-blood donor oseke wapha igazi okwedlula ichumi elidinga kumbe oyimuli yakhe elidinga uyalithola mahala. Isakhamuzi umnumzana Bheki Impilo Bhunu uthi iningi labantu alinanzeleli ukuqakatheka kwegazi ezibhedlela baze bazithole sebekusimo esibi kumbe belesihlobo esehlelwe yingozi yomgwaqo igazi lingasekho. Uthi bekungaba kuhle ukuthi uZulu asukumele phezulu wayekupha igazi ungakabi lo monakalo ngoba ungabe ngisazi kancedi nxa esechithekile angeke abe esabuthwa.
Ukudonetha igazi ngibona kuyinto esibalulekileyo kakhulu ngoba yinto esiza imphefumulo eminingi njalo kwesi sikhathi unganelisa ukusiza loba isihlobo sakho ungananzelele. Basibheka manje kule ngozi eziningi emgwaqweni, kulabantu abaningi abatholakalayo begula sebe-critical bedinga lelo gazi.
Phose ingxenye yegazi lonke elitholwa yi-NBSZ i-40% iya kubomama ababelethayo kuthi eliseleyo lisetshenziswa kulabo abayabe belimele engozini zomgwaqo kanye labalomkhuhlane we-anemia. I-NBSZ ithola igazi ama-unit ayinkulungwane lamakhulu amane, i-1400 units ngeviki, kwindawo zayo zokunika igazi eziphosa amachumi amane, i-38 elizweni lonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, impela viki edluleyo ibenhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe ngemva kokuba amaqembu amela ilizwe kumdlalo ethi oyinguqu kanye le rugby ephumelele kumidlalo yawo eyakuqala eyokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Intathe zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors limangalise abaningi ngokwenelisa kwalo ukunqoba ele Malawi nge-2-1 emdlalweni obukhona lekwele Malawi ngemva kokuba lingalungiselelanga kuhle umdlalo njengoba abadlali bebekhalala umsebenzi bekhonana ngeholo labo. Leli qembu lifike kwele Malawi sekusele amahola alishumi lanhlanu ukuba umdlalo uqale ngemva kokuba lihambe ngebhasi ngoba indiza mtshina obekumele liyigade igcine iphapha yahamba abadlali besala ukuphakama kungaxazululwa indaba yeholo. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kwele Zimbabwe yezifa ibhekane lodubo lokungabi le mali njalo ehluleke ukupha abadlali bamaqembu athela amajaha aleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu kanye lelabesifazane elama-Mighty Warriors imali ababeyithenjisiwe ensukwini ezisanda kwedlula. Umlandeli womdlalo wenguqu uFreedom Kajeni uthi umdlalo wenguqu usudinga inkokheli yentsha ukuze lesi simo silungisiswe ngoba siyanyisisa ilizwe.
Kade sokuyisikhathi sobona kudinge lathi kubuye ezinye ingqondo ezintsha ezizafaka eminye imibono emitha laye ezizangenisa imibono emitha emdlalweni lowo. Thola umuntu ozabuya lengqondo ezintsha ozabuya la nama-strategies amasha azancedisa iwona elizwe lethu lisihlukume.
Abahlohlele iqembu leZimbabwe eMalawi ngabagadli abathi uCuthbert Malajila kanye loCam Billiard ikanti ohlohlele eMalawi nguJohn Banda. Umqeqeshi weMalawi uYoung Chimotsi uhle waxotshwa umsebenzi ngemva kokudliwa kweqembu lakhe ngeleZimbabwe. Njalo abasiki bebunda bathi inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa komdlalo wenguqu kulelo lizwe ifuna ukuqhatsha umqeqeshi weZimbabwe uCalisto Pasua yena olokhu engakaze ithole iholo selokhu waqala ukuqeqesha amaqembu esizwe. Iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane kwisibaya sikaGroup L ngemva kokunqoba kwalo elikwenzele eMalawi njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leSwaziland lalo elinqobe leGuinea nge-2-1. Omabili lemiklomelo emithathu. Usenjalo iqembu lama-Warriors elibunjwa ngabadlali abadlala besekhaya likhangelele ukudibana lele Comoros ngesonto ngomncintiswano we-African Nations Championships owaziwa kakhulu ngokuthi yi-CHAN. Sikhangele umdlalo we-rugby. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu linqobe leKenya nge-28-20 emdlalweni we-Africa Rugby Cup oqhutshelwe esigodlweni iHarare ngomgqibelo. Iqembu leZimbabwe lizadlala lele-Tunisia emdlalweni walo olandelayo ngomncintiswano ofanayo ngenyanga ezayo njalo kuzamele libophe ziqine ngoba umdlalo uphele selidonsa nzima okuyisimo okuthiwa ngomqeqeshi waleli qembu Cyprian Mandenge sibangelwe yikuba abadlali imizimba yabo yokuthakathaka. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange-WhatsApp. Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu othi litshona njani basakazi abahle, ngingunonhle Malinga, ngilifisela umsebenzi omuhle. Ngicela ukubingelela ubaba wami uMr. Nduna Ndlovu Malinga usekabonge osegoli, lo mama wami uChristina Dube osesontala. Ngithi ngiyabathanda kakhulu, ngingakhohlwa umne wethu Oliver Ndlovu osegoli. Umlaleli wethu Doubt Tusi uthi salibonani basakazi bethu linjani, mina ngiyaphila ngithi phambili ngomsebenzi omuhleli wenzayo. Ngibingelela abangani bami bonke endaweni yako Maplanka eBhakani lakoTsukuru. Ngilibingelela lonke labakoTusi bonke, ngiyabonga. Omunye njalo umlaleli wethu uthi zakhamizi zebulilima kutholakale ithokazi lenkomo eliligano elilebala elimhlophe ebusweni alichiswanga. Owalahlekelwa inkomo enjalo athinte ucingo lolu 7792326699 ngokuphangisa. Ucingo lolu njalo ngu 7792326699 ngokuphangisa olahlekelwe lithokazi. Ayike siligqiba lapha uhlelo wethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.